Abakhulumeli lomsakazo weStudio 7 bathi bamangele bebona imifanekiso yesakhiwo sikamuyi esihle okumangalisayo. Bathi akuhambelani lokwenzakala ezikolo elizweni lonke jikelele ngoba izikolo ezinenyi zikusimo esibi. Bathi kunzima kakhulu ukuqathanisa izikolo zemfundo ephansi lemfundo ephezulu lendlu yakhe eseHarare. Engakabi ngumongameli uMuyi wafundisa ezikolo ezimbalwa eZimbabwe laphandle kwelizwe. Wafundisa eHope Fountain, eMpandeni High School, eZambia lakweleGhana. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Patrick Ndlovu uqathanisa indlu kaMgabe lezikolo kanye leholo lababalisi.
Inxasikhayele umuzi kaMuyi uPresident Mugabe lothiwa iBlue Roof cabangela imali yasebenzayo lapho kusakhiwa lowo muzi. Bese sithi enalo baba owayengumbalisi abantu abathi wathuthukisa ezomfundo kweZimbabwe sikhanyelele ezikolo elizweni leZimbabwe ayawuhambelana. Engumuntu oyethanda imfundo abathatha leyo mali phela wakhe izikolo wakhohlela amatisha. Ngoba kuyakhanya sibili ukuthi masikhangela isimo sezikolo leseBlue Roof ayawuhambelana. Singatsho ukuthi kumele ahlale emaxhokovaneni kodwa lani indlu lesimo sezikolo ikakhulu ngapha eMadebeleland iyajingisela sokuthi ube ngumuntu ongalandaba lemfundo ikakhulu ebantwini beMandebeleni.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane jikelele we-Ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane loNdlovu.
Blue Reef itshengisa ubana umongameli lodazilayo ube ngumuntu oselfish. Uyakhe inkalakata yomuzi uqede imali eziningi eselatshiswa kodwa ungakhangela izibhedlela ukhangela izikolo kufile. Yikho eze wayelatshiswa ngaphandle abantwana bakhe bagcine befunda kuma-private schools bayaqedisa ngaphandle loyintombazane. Kuyakubonisa ukuthi ngupresident othengala confidence lento lelizwe alibusayo lento zakhe. Usubonile lubaba kulusizi ukuthi kufakwa kubongelwa kodwa hayi yena uthiye wonile. Yike sizamkhumbula ngakho.
Osakhulayo uBakhizanani Dube uthi isimo sezikolo uma kuqathaniswa lendlu kaMuyi uMgabe kuveza obala ukuba wayengelandaba lezemfundo loba engumbalisi.
Yabona nxa ukhangela iBlue Roof kuyakhanya ukuthi lona ngumuntu sibili owazininka isikhathi sokuyenza kodwa nxa ukhangela izikolo unanzelela ukuthi zilahlelelwe njalo ngumuntu wayengelandaba lazo kodwa elendaba lalapha ahlala khona echiyo kunye ngaphandle kungalungisiswanga. Ikweze wahamba uyibona injeyana nje lezikolo zisala zinjalo.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Josephat Mzacangulube uthi uMuyi ubelihlazo kwezemfundo ngesimo sezikolo ezweni uma kuqathaniswa lendlu yakhe.
Masikhangela indlu kaMgabe leyo kuthiwa iBlue Roof ziqathanisa lezikolo ezisemaphandleni kakhulu kithi ngapha eMathibeland. Amaklasi abantwana akhiwe ngodaka afulelwa ngotshani othisha bahlala ezindlini zotshani njalo kutshengisela ukuthi imali beziphuma ezegovernment wazinye zedevelopment ihulumende egoqela yena uMgabe njengoba iyinhloko yahulumende efake esikhwameni. So kutshengisela ukuthi izimali eziningi beziphuma kufuze zelungise izindawo but lo uhulumende wethu ubegwinya imali ezifake esikhwameni sakhe esiya kwakhe ubukhazikhazi lobo esibonayo. Njalo kuyukuthi lalaba abangaphansi kwakhe bazagobha wona ubukhazikhazi ngoba indlu yakhona indlu ekhanya imangalisa wonke umuntu. Bazaba lesifiso sokuthi bebona lokhu kwenziwa uRobert babe logqozi lokwenza into engalunganga yokuthi labo batshontshe imali bayezakhela abakufunayo.
UMnumzana Ndodana Moyo laye uthi indlu kaMuyi uMgabe iveza ukuba ube ngumhuquluzi wenotho abafundi bengelandawo zokufundela.
Ngiyasithanda isitsho samaNdebele esithi okulempondo akufihlwa emgodleni. Nanku ukufa sekumtholile ubukhulu uMgabe obelimenemene umhuquluzi wenotho. Nansi iBlue Roof ibucwazicwazi ungani kusezulwini. Izikolo zeZimbabwe zikahulumende abantwana bahlala phansi kwezinye izindawo akulazitulo emaphandleni bahlala ematsheni. Etshontsha umnotho wethu welizwe ithimba yethu esiyathengisa abantwabethu behlezi ematsheni. Yena kuyibucwazicwazi. Asinama science schools, asinama laboratories elizweni kodwa umuzi wakhe ngithilo ngathi ungathi kuhlala ingilosi ube ngumhuquluzi wenotho.
Umuyi ubhubhele kwele Singapore eleminyaka engamachumi ayisichiya ngalolunye lanhlanu 95 uchayelwa ngabanye ihlombe abathi wathuthukisa ezemfundo. Ilizwe leZimbabwe laziwa ngokuba labantu abanengi abafundileyo loba nje abaqeda izifundo emakolitshini bengatholi imsebenzi. Umuyi uchiye ikhosikazi lakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana labazukulu. Ubedume ngokukhuluma isilungu ebesiphuma ngamakhala akwaziwa ukuthi uzangcwatshwa ngapi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.